Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaye livuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-16 Mfufu 2023 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wezokholo OZCC usola ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakansila usithi kumele umthetho osetshenziswa ukususa amalunga amabandla o-recall kumele wesulwe.
Siyakwazi ukuthi ngo-1981 ubaba uNkomo leZaphi yonke yaxothwa kuPhalamende besithi bona bafuna ukukhoza uDlakela. Sakubona futhi ngo-2020, sakubona ngo-2014, sakubona ngo-2005.
Kuqhamuka umkhuhlane wenkomo esilobela isigabeni seNkabazwe.
Kuluma senze nje kompofu kufeza apa ngu-5 esibe ngu-6 khona pe i-6 adongaayibonakali kodwa kufesile inkomo ezidlula 4-5 kuzimunye ziphongweqa igilikele phansi isife.
Lamuhla sikhangela ukwenziwa ngukansila wedede esigabeni seHwange uMnumzana Stanley Torima owenelisa ukulethela izakhamizi odokotela ukuze uZulu engayi umango ukuyadinga ezempilakahle.
Ngikwanisa futhi lako ukuthi kube le-pharmacy lapho abantu bakwanisa ukuthi bengahlolwa lodokotela, bayakwanisa ukuthenga amaphilisi abo, imithi yabo bayayeyifuna khonaphana, bayakwanisa ukuthi bethole one indawo yonaleyo edede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wezokholo OZCC usole ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakansila usithi kumele umthetho osetshenziswa kwenza lokhu oyirecall kumele wesulwe. Embikweni owethulwe ngolwesihlanu, iZCC ithi kumele inkokheli yezombusazwe ihlale phansi kukhulunyiswane ukuze ilizwe liye phambili. IZCC ithi ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakansila kubangela ukuba abavoti bengathembi uhlelo lokuvota ngoba abavotelayo bayabuya baxotshwe. Sixoxe lelunga leCCC uMnumzana Timothy Muringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyakwazi ukuthi ngo-1981 ubaba uNkomo leZaphi yonke yaxothwa kuPhalamende besithi bona bafuna ukukhoza uDlakela. Sakubona futhi ngo-2020, sakubona ngo-2014, sakubona ngo-2005. Iku-operator okuyenza khona izanu ngoba iyakwazi ukuthi abala bantu in terms of ama-votes legitimacy. Mina engakucela ebantwini bonke beZimbabwe jikelele, obaba, omama, labobhuti, labosisi, iZimbabwe ngeyethu, akula muntu ozasitshela ukuthi sifuna ufaka ubani omele abe nguye ngupresident welizwe leli. We have a choice. Siyakwazi ukuthi kwaluyiwa impi e-liberation sikhipha zona lezi i-situation zabosmith ezaziyalisa abantu ukuthi bazimelele ngokuvota one man one vote, bazifakele ama-representatives abawafunayo. So ubuningi bethu bahamba bayavota and lokhu befuna ukuxega abantu beMathebeleland benza ama-recall nalawo ngoba bayakwazi ukuthi bathunje abantu abaningi khona ngale, so bafuna ukuthi babaqede bangakungabalodlakela. So mina ngicela ukuthi abantu beZimbabwe bonke sinanzelele ukuthi iZANU PF is in trouble kathesi. So yikho sebefaka ongama-recall esingakuzwisisiyo.
Sizwe njalo uMnumzana Chabangu esala ukuthi incwadi ethi yona isekuxotshwe lo mongameli webandla uMnumzana Chamisa ingamanga. Uthini njalo ukubona njani lokho? Ukuthi ngobani obengaba sebeloba incwadi ezinje?
Lokho okokuthi sebasebenzisa ubaba uChabango, well, that's another issue we can discuss later. But thina siyabona ukuthi who is behind this is ZANU PF period and uMnangagwa labantu bakhe, ngoba bayakwazi ukuthi SADC, i-AU le-EU lamazwe wonke phansi kwe-UN charter babatshela bathi kwakungela ama-elections or ukhetho olalu free and fair and above board. So hiyo into abayesabayo le ukuthi kuzaba le re-election eZimbabwe. Abantu bakhetha abantu abafunayo. So ya uku recall abakuyenzile lokho ikudlalisa isikhati ngoba abasoze ba recall abantu abavotelayo. Anti yabona. So there's no way ilokhu zeni effectiveness ye recall lay is going to be just let go ngabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe will decide what they want to do. Tina siyakwazi ukuthi we won under very difficult situations. And ngathesi these ZANU-PF people are coming to destroy the democracy in Zimbabwe. So hayi tina sibona ukuthi enye incwadi le uthiwa ibhalwe ngo Baba uChabango. So now sebe sithi yena kayibhalanga ibhalwe yifazi njani njani but munye wabhale ekurecall ama MPs ante ebona indaba yangikhona ukuthi vele awuqedakali ukuthi iZANU PF one hand does this, the other hand does the other thing. So kates is just ukutshela abantu beZimbabwe yonke ukuthi sokuyisikhathi senu bantu beZimbabwe to reclaim your motherland ngoba sesibonile ukuthi iZANU PF has failed to run our country.
Lo ke ngumnumzana Timothy Muringai ilunga le-CCC. Imizamo yokukhuluma labezana uPF ngalolu daba yehlule. Sokuqhamuke umkhuhlane wenkomo esilobela isigabeni senkabazwe. Lumkhuhlane ubikwa ungahlasela inkomo, ziyaqatsha, ziwele phansi, zife khonapho khonapho. Sixoxe lo kansila kaward 29 esilobela umnumzana Willard Moyo, webandla leZANU PF, saqala ngumbuza ngomumo wesigaba sakhe.
Hayi umumo esigabeni sami kaumanga kuhle fabakande lenhlupho sibili ezimbalo ezingani ziyani xaka esigabeni sami engisikhokhelayo. Uhlupho lokuqala luhlupho lwamanzi. Sokomile phansi komile amanzi lesigaba sedomlanda. Isigaba sedomlanda ngale kugcineni kwewadi usiya emngceleni wenkayi bathwele nzima ngamanzi okunatha. Isibhorani sabo ababelaso sesawoma sasingumgodi. UMP wethu ubabunyebera wangithuma ukuthi ngibagebhisele esinye isibhorane. Sagebha isibhorane safika phose u-100 meters akomile akuphumanga ngitho amanzi. So sisesikhathini sokuthi sizama ukudengenya ikhampani eza kuyasaveya amanzi khonaphana sibuyele siyegebha futhi. So ngalesi sikhathi bathole nzima bakhaya emfuleni kugwelwe amanzi kunzima lapho kunzima babagande la. Izibhorane eziningi ngathi sikulisigaba sonke usukele Donsa 1 uye Donsa 2 uye Chapewa uye Mawolo kohlo sigaba zonke kelezi amanzi aluhlupho. Sokomile i-water table siyehlile yaya phansi. Angazi ukuthi singathola ncedo bani ukuthi siharveste amanzi lawadlula kugwelo egijima iminyaka yonke izulu lingana kudlula amanzi amaningi sidlule siyala ngathi singavimba njani ukuthi uhulumente sincedise lenhlanganiso ezizimeleyo isincedise ukuthi sinqume umfula sivimbe amanzi lawa angahambi kwenzela ukuthi abantu ngezikhathi zokutshisa izikhathi zokoma kube ngale ndlela. Olunye uhlupho lwesibili esengilalo ngumkhuhlane wenkomo. Sokuqhamuka umkhuhlane omubi esigabeni sami okufa kwenkomo. Ngikhuluma senze nje kompofu kufeza aba ngu-5 bezibe ngu-6 khona phe i-6 ade ungayibonakali kodwa kufesibili inkomo ezidlula 4-5 muzimunye ziphongweqa idilikele phansi ihlife asazumbe umkhuhlane wokuswela amanzi. Umkhuhlane omunye angikezwa le-report e-veterinary ukuthi bathi. So ngilo hlupho olunjalo lapha esigabeni olunye olumangalisayo la kunzima babakani kunzima sibi.
Manje ngokubona kwakho ngeziphi indlela ezingasetshenziswa ukulungisisa lo
uhlupho lolu luzalungiseka ngesikhathi lapho sizathola khona uncedo kuhulumende nakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sizuze ukuthi sithole izinto zokusebenza ukuthi senze i-water harvesting during this rain season esiyakiyo. Kufanele ukuthi ugwelu lodlula la manzi iminyaka wonke kusina izulu eliningi ugcwala umfula qeda iviki yonke ugcwele amanzi wonke abedlule ehamba siwakhanyele kuze senze ukuthiwa i-water harvesting. Hulumende Second Republic njengo uthembisa kwayo njengokusebenza kwayo ikhulumende ekhulumisenza sizayi approach ama officeini ukuthi ama engineers asilandele idam sinqume ugwelo lo kube le dam ezabamba amanzi igcwale azasisustaina ukusika konke shisa izifuyo zethu zithola amanzi abantu bathola amanzi zonke izinto eziphilayo ezihuguzela emhlabeni zithola amanzi kulelo damu konke lokhu siza kwenza ukuncedisana negovernment yeRepublic of Zimbabwe lama NGOs labantwana bakithi abedoza khonapha abechapiwe bemawolo kohlo abazimisele ukuthuthukisa isigaba sabo yikho ukuze silungisise uhlupho lo hlupho lwesibilo lwemikhuhlane yenkomo lokufa kwenkomo lokhu yikuthi abantu bakithi kabaxwaye ukusebenzisa amajekiseni abangawazange bawafundiswe abawaphiwa bepho kuhlangana lo umuntu ohamba endleleni ethi uyakwazi ukuhlaba inkomo omunye hambe ethole kuyisigubhu kwakhe ethi ngiyakwazi ukudoza inkomo okungabhalwanga lokubhala isigubhu sikamazuwa sifake umuthi phakathi ukusuphonga umbhadala imali umuntu lwana kunathisela inkomo zakho hayi bakithi hayi bakithi inkomo zifunda ulwazi olwesayensi.
Hello ke ngumnumzana Willard Moyo ukhansila ka ward 29 eSlovela engowebandla lezwano PF. Amakhansila athole nzima emizameni yokuthuthukisa izigaba zawo ngenxa yomumo wezomnotho elizweni lonke jikelele. Lamuhla sikhangela ukwenziwe ngokhansila wedede esigabeni sewange umnumzana Stanley Dorima owenelise ukulethela izakhamizi odokotela ukuze zingathathi umango omude ukuyadinga ezempilakahle.
Ikwanisa futhi lako ukuthi kube le pharmacy lapho abantu bakwanisa ukuthi bengahlolwa lo dokotela bayakwanisa ukuthenga amaphilisi abo imithi yabo bayabe beyifuna khonaphana bayakwanisa ukuthi bethole one indawo yonaleyo edete kukhanya abantu bayasizakala kakhulu siyathola abantu from Uluvimbi Kamativi and the surround le ndawo ezomakhelwane bedete Makwandara Jejou Luphothe Mabale zonke zonalezi indawo khathesi ziyancedwa ndekala la madokotela wona lawa amabili lokuthenga imithi yabo kufamasi yonaleyo. Enye into ngakwanisa ukuthi ngiyenze akudinga imithi yayo yokuyakhisa ama-classroom blocks akuzikole ezimbili ezeprimary i-St Francis Xavier Primary School le-Seroy Wellingsey Primary School i-Seroy ile one classroom block ile four classrooms but yona ila bantwana from ECDA up to grade 7 so ngabona kufana nirobuti kuvele inye classroom blocking abala ma classrooms akwana mathathu kumbe amane akwanisa ukudinga imethile efunakalayo isithina o River Sand okwari siyakhangelela ukuthi izulu lingakhani siyingezele imethile ukwenzela ukuthi umsebenzi uhambe nxa isikolo sizavuka ngo-2024 sifunde sithole izakhiwo zangona sezikuba
zikhona yini ezinye inhlelo ozenzayo okakathesi?
Okakathesi inkangarane lokulwisana indaba yamanzi. Loko kuludubo edethe ngikhuluma kanje abantu abala manzi okunatha babemncede amanesi lamanzi bakwanisa ukusebenza eminye imisebenzi yabo ekufanana nxa behambe beyecelana lamanzi endawo ezijenejeni lapho kuhamba khona abantu enkomboni. So kathesi inyalwisa amandla wonke ukuthi sizame ukulungisa indaba yamanzi ithemeshuzesiziyophela abantu sebeqalisile ukukhambeni kwake kwaba le program i-presidential program sakwanisa ukuthi sizuze one site yayimele ukuthi kwizenzwa isibholane abantu bangona babuya but bagebha 90 meters endaweni yedethe is a dry area as wange region is a dry area so akula lapho ungathola khona amanzi ngeless than 120 or 130 meters so bagebha 90 meters kuphela abatholanga amanzi kumele babuye futhi but njengoba ulukhethe sowadlula khonokhu kuzatsho ukuthi engeke ngaphuze ukubuya so kutho kuyabe sekusithi abantu bangamele ukuthi sidinge abantu bengabuya bezodiphena yonaleyi whole yayiyenzi isikhathi sibenefita that presidential program so yiwo umthwaro lawo okwakathesi amafishane ngathi ngisakhangelana lokwamanzi kakhulu. Of course ngisakhangelana ngokwe-road lokwemgwaqo isikhathi esizayo kunyaka ozayo kulesikhathi sangibona ngamele ukuthi ama-road elungiswe.
Hello-ke ngumnumzana Stanley Torima ukhansila wedede esigabeni seWange. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umkhuhlane wengqondo usuhlasela abantu abaningi kakhulu koBulawayo. Leli phephandaba lithi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu abahanjiswe ezibhedlela begula lomkhuhlane kumnyaka wona lo osuqalisa ngozibandlela. Iphephandaba lobulembu elizimlive.com lilodaba lokuthi amalunga edalela ephalamende awebandla leZANU-PF asetshele uhulumende ukuthi awafuni kuphiwa imali yokuthuthukisa izigaba e-Constituency Development Fund ingamadola eZimbabwe, kodwa bathi bafuna ukuphiwa engamadola eMelika. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi be-Studio 7 alibingelela nabalaleli. Hayi siyamuza ukhaliphana ebhugeni lo Chabanga amadoda lomhawu la azabulawa ngumhawu wayengavulelabi iphathi ephumfuna ukuxokozela. So incwadi leyana ibhalwe yibo sebephika ngokupipiyalile ukulema babo wahle wafaka ku-Twitter sebephika bebesithi kukhona khona uchamisa abamrekhola nga ama-ofisi lana hhayi akhona i-triple C vele ngeke bekwenzele ukuba abashiya abantu ngeke vele uChabanga hambe eHarare ukuthi uchamisa kaphume e-ofisini la. Uchamisa uthandwa ngabantu wakhethwa ngabantu anti wathi ku-Studio 7 lapha ufuna lenza i-Congress sifuna ukubona ukuthi uzoyenza i-Congress leyo njalo uyenza nabobani anti uyakukhuluma uzenza ungani le support ku-triple C ayiyenze i-Congress akufakiyena ama-structures esibone aphuma kuChabanga esenziwa nguChabanga leyo meeting ibezwe nguChabanga lokuthi bethu uChamisa uyathuma abantu encenga uChabanga uChamisa akenza i-dialogue noChabanga njalo uzaduma umuntu kamncenge futhi vele lokuthi kulo Chabanga ngakwazi uChamisa uright noma elenkani uright mina vele uyandihlanyisa simthande njalo lenkani yakhe uyafuna kawufuni kaze likhulume ube labantu bakhe abakurobhayo vele i-vote idinga abantu abamore than 10,000 veke yakhuluma ungabantu abayi-20 ongelancedo futhi ongasoze kusifake livoti vele singelandaba la. Uchamisa ngupresident wethu uyafuna kawufuni labo witness duke uyabezwa bethi yeke u-triple C bayalwa uJonathan Moyo ngabezanu-PF labo kaswerere besabukubuya elizweni besabukubulawa mna ngagwade ekhuluma wathi egwanda bamfakela i-poison wayefakelwa ngobani ngoba babevodwa bezanu-PF vele kuzanu-PF la kumsindo ukhona khonapha nxa bengakhipha umnangagwa khona uzabona o-Obed Mpofu besekibhoda bebaleka wayi ngoncwadi tshayela phansi liyakwazi ungavele uvele uyenze njengoChabanga so uyavuka ungeke uChabanga phela ngako kuzanu-PF esenza njalo ngakaseko le mhlabeni. So lingakuyenzi khona lokhu utshona likhuluma nge-triple C vele thina singeke silalele uChabanga lothi.
Salibonani, salibonani abalaleli be-Studio 7. Mina ngikhala lalaba abazithi amaNdebele umthokazi waye likhuluma libandlulula abantu ngobani ongela umzukulu wesishoneni ngobani ongela umzukulu wesiNdebele nowadays. Kathesi siphila one life. So lokuyana kokubandlulula kwagcina kudala long backup labantu babangafundanga. So let us work together as children, forget and forgive. Siye phambili le mpilo, silungise ilizwe, singakhethi ukuthi leli iNdebele lelishona. Siyakhe ilizwe, ungathi umtokazi, umtokazi ulabantu abangaki? Less than a million. Amashona lawo seyi-less than 2 million. Abaningi seyamabhasteli because kuhlangana iNdebele leshona, kuzalwe umuntu. Kuhlangane iThonga leshona, kuzalwe umuntu. Kuhlangane iNdebele leThonga, kuzalwe umuntu. So umuntu lo liyamuntu umhloba, asiyivuseni amakhanda. Siyakhe ilizwe. Kulolo ubaba ozithi nguye uChabanga lo ofuna ukubulala amaZimbabwe naye uNkulunkulu umdekile. Sizambona ukuthi uzafika ngayo yini abathengisi lathengisa uJesu uJudas Iscariot imali yangkhona wazoyilahla. Ngiyabonga
Studio 7. Studio 7 iyabulisa lapho kubasakazi bonke abakithi ngibulise kakhulu esizweni sonke sakithi sakomthwakazi nje salibonani bafowethu omama nabobaba labomkhulu nabogogo nabantwana bekelela kubo bonke abantu. Hayi siyazizwa ke indaba ezikhulunywayo kakhulu ngobaba lo uChabanga abamsola ngapha la ngapha hayi bakuchabango asibona abanye thini iphutha lakhe uwenza kahle njoba kuchabango kafulu futhi into ayibe ukuthi abantu bavumelana layo hayi ukuthi umuntu oyedwa aze sesenza into yakhe yena ifunayo ngenxa ukuthi awuyilida cha hayi akwenziwa njalo ebantwini abantu phela uba oni abantu yabalida xa ubalida abantu balide ngokweqiniso ungabalidingi ukuthi wena ngoba usungulida sokumele uba one cha chamisa ngaloni abantu angabakhetheli abantu abazabamela babakhethe yisizwe wakhuluma ngakho before election uChabango yakhona amavidiyo akhona ikhona ividiyo yangkhona esekhoti ephume ekhoti uChabango asaye bamlalela abantu but namhlanje seyenze kwaze kwenzeka khonathi abantu beqhwatha bekhuluma besiyale besiyale hayi abantu angaoni abantu ngobe yilida
sengenamatshono amna ngicatshulwa ngumuntu notwa gqumgqum wena mdala kanti wehlulwa yini engqondweni ukhuluma uyazama sibili kodwa kona ukuthi gqumgqum ungumuntu omdala abona kuyakwenza ingathi usuphambene mina mbona ingathi ngumuntu ophambeneyo wena kanti nxa ungumuntu omdala uyazabalale ejeyako ukuthi usukhulile sibili lokho sithi gqumgqum ugijima uye egoli gqumgqum ugijima uye ezimbabwe gqumgqum you want to comment every day abanye abantu bengakhulumi uyisihlobo ubesabothungamile labo gips dube labo bani asinokuyandaka wena mdala wena akume mbijani ukwenza umsebenzi ubuye ekhaya uzohlala la ekhaya awufuni ukusebenza ufuna ubeloku kugijima lepolitiki heyi sapho heyi sisiso kanti uyini usani wazini ungathi usamfundisi uyafake i-church ufakeni vela awuqedakali wena mdala kusijhiye thina sesidakekile ngawo
ngiyabingelela kwi-studio 7 ikwami funakudlulisa iloku ubona ndlokandlisonkea kwi-studio 7 angazi kumbe odm leizofika khoabizozokala ngazi funokukhalaza kakhulu ngento eyenzakala lapha ezimbabwe mina into engiqala ngayo nje i-sadak i-sadak kahle kahle ma singakananzeleli abantu bangakayinanzeleli i-sadak yakhandelwa ukuncindezela ama-position party bayenza nje le nhlangano vele bengiqonde ukuthi bencindezela ama-position party bathi bebona nje ama-africans sezimela wodwa selabo bephumelela bahle bathi asikhandeni i-sadak ukuthi kungazabe le-position party ezathi izobusa njalo singabheka kuba kubusadak singama-africans sihlala vele sinje akulalizwe lalizwe i-sadak isithethe ukuthi ilizwe i-sadak ilizwe sadak ifike ijayele laphezulu sukubona-ke ngezimbabwe mazi ukuthi kuhambe njani kodwa nakho namhlanje sebejikile i-sadak abantu nje bekhohlwe nge-sadak kubona ezindlela
Salubonani, salubonani Studio 7 bonke labalaleli. Abesezwe ukuthi lokhu zenu uChabango isikhulumeli sakhe leso sithi sona uChabango hayi seshiya umuzi wabaleka. Ubalekelani uChabango? Wayi lisikhohlisa lithi khona lokhu zenu uChabango usebalekela ukuthi ephephisi lokhu zenu impilo yakhe. Mancane liqiniso uChabango uzele uChabango lomndeni. Full stop.
Yes, bingelele enkundleni. Sithi lichona njani wasakazi? Hayi lokho sidangele ngendaba kaSindiso Chabango ukuthi kahle kahle njengoba sithi uxosha amakhansela e-TRIPC lama-members of parliament inhloso yakhe uLungisani ufuna kube njani kodwa yena ngavela ngamuzwa undoda lo inkulumo yakhe ukuthi yena akuyena umuntu olandwe e-TRIPC lo ngavela ngamuzwa ukuthi nguye uhamba lefazi undoda lo ngavela ngamuzwa ukuthi nguye futhi wadala ama-double candidate ku-TRIPC lapha koBulawayo ngibe sengimangazwa ngu-Kalphane Phugeni lo osesithi laye selilunga le-TRIPC kanti ku-MDC baphume nini isiphelileni MDC sebegijimile futhi balandela uChamisa khona ngale kwenziwa yini kanti o-Kalphane Phugeni ukuthi behambe belandelelana loChamisa bengasali ku-MDC yabo leyo abajayela futhi abayidiliza bayichitha bayiceda nya lamhlanje futhi sebefuna ukuyadiliza i-TRIPC angazi ukuthi abantu be-MDC banjani ngoba yonke into abayenza bahamba bedeliza behamba bedeliza kodwa lifisa kube njani into eliyifunayo laphana yini kuChamisa njalo futhi kambe lokho okwenzayo kuyathuthukisa ilizwe yini kumbe ngeyindlela ebulala ilizwe.
Studio 7 vuka njani njani?
Ah sesigcwele nomnyu umkhansi we 5 years. Kungela amazi emadrobheni, kungela gesi, kungela umsebenzi elizweni. Abantu bephuma besahlupheka ngaphandle kwelizwe. Hayi kwezima lokho, kwezima. Kumbe uNkulunkulu okhozwa yilaba abantu abagcwele kuleli lizwe ukhona ngumbakekho. Hayi kwezima lokho kwake waseZimbabwe. UMasenga ngilapho kobulawa ephumule emajokini.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkulungwane zabantu zingene ezitaladeni zamadolobho amaningi awemelika betshengisela usekelo lwelizwe lePalestine kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwele Israel lamabutho eHamas. Ukutshengisela lokhu kwenziwe ezigabeni ezibalisa iWashington DC, New York ledolobho eliyilo elilenani labesiMuslim abaningi kakhulu kwele Melika ele Dearborn eMichigan. Kutshengiselwe lakwamanye amazwe amaningi abalisa eleNgilandi, France, Germany lamanye asezwekazi leAfrika, abantu besekela nxazombili. Lokhu kwenzakala amabutho akwele Israel ebikwa elungiselela ukuhlasela elePalestine. Sixoxe locumungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukukhanya sibili impile ingathi kayibonakali kuhle ukuthi kathi izaba yimpi, ezaba yimpi enja. Ikakhulu nxa kuyikuthi ngikhona bezangena lapha behamba ngenyawo kumbe behamba ngemtshini emkhulu, ama-tanks la, bengena besiya ku-ground phakathi khona ngale eGaza. Ngoba lapha eqinisweni ukuthi ebantwini abayi 1,200,000 sukumane liphume emzini yenu lihambe lisuke khona lapho. Asiyonto encinyane eza kwenzakala masinya masinya khona, ngabantu abaningi kakhulu la. Kufanele nje lokuthi uthi abantu abakubulawayo laphana sukani lapho kubulawayo liye eGwanda, lehle liye khona ngale Gwanda lingahlali kubulawayo. Abantu labana phela kulabantu abayi mhlobo emningi-ningi abalaphana kobulawayo kumbe ngithi eGaza, abadala, abantwana, abagulayo, abayizigoga, abanjani, bonke bakhona. So kukhona ukuthi angilaqinisa ukuthi kuza kwenzakalani ngoba ngikhona kuzachitheka iGaza la.
Abanye basola elemelika besithi yilo eligqugquzela ukuthi impi le iqhubekele phambili ngokuthembisa izikhali ele Israel kodwa lingakhulumi ngokukhumisana umlotha. Ukubona njani lo?
Ele Melika likhanya ngathi hayi kale ubhuli sivili umli, ngoba nxa kuyikuthi ufuna ukuthi emhlabeni lapha utshaye iMelika ufanele ukuthi utshaye i-Israel. Ufanele lokuthi umuntu elomntanakhe utshaye umntwana. So ama-Americans i-Israeli bayiphatha njengomntwana umntanabo. Yikho nxa kutshaywe yona hayi bo kuthi ukuthi ukonakele umhlaba wonke, ngoba ngendlela abahle basukuma ngayo, bazinikela ngayo, bakhuluma ngayo, bathumeza izikhali ngayo, iphangisile kakhulu. Yeqinisweni abenzi ukuthi umumo wakhona ube lula, kodwa benza ukuthi ube ngamandla. Yiko mina ukubona kwami mbona ngathi labo sebelungele ukuthi lo ovusa ikhanda labo batshengisele amandla abo kulowo muntu ozavusa ikhanda esengezelela ubuhlungu lobo obuvele sebube khona.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezembusazwe ekhonapha kwele Melika esigabeni seTexas. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umanyano wezokholo oweZCC usola ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende lamakhansila usithi kumele umthetho osetshenziswa kwenza lokhu wesulwe. Kuqhamuke umkhuhlane wenkomo esilobela esigabeni senkabazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisitha Stivaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande. Kodwa silazo ezinye indaba kusihlwa ngo-7 ntambama nsuku zonke.